Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuMbimbidi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Saka 12 ufika mhla ka 21. Kalisa I blitz lapho sithakethe kona u register abantu abaningi eZimbabwe kakhulontanga
amabandla asedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission ilungiselela uhlelo olukhulu lokubhalisela ukuvota
akuselakala ukuthi abantu nqa besenza ukhetho uthi abanye abamandla bethi hey lapha kunje lapha na kunje kulokucebelana kona kwana kunjana kodwa hayi isikhathi esinyanga lesi eZimbabwe sake sibe khona silokuthula kunjengalokho
abakubandlaleza no-PF party amabandla wonke akakasela ukhetho oluzayo ngokuthula kwezamasiko sixoxa ngokudla kwesintu okugcwele indawo zonke eZimbabwe salathulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi adinga usekelo emaphandleni lemadolobheni lapho kukhangelelwe ukuba iZimbabwe Electoral Commission izaphuma ijumo kusukela mhla ka-12 Mbimbitho ibhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Ostalo Siziba uthi kuqakathekile ukuba abantu bebhalisele ukuvota.
Namhlanje ke besisabalele ilizwe lonke ke ukubana silungisekele udaba ke lo mkhankaso wethu ilizwe lonke jikelele ikakhulu emaphandleni sikhulumisana labantu lokukuhambisa ke amaflyer yakwazi ukuthi ke siprinte amaflyer more than 1 million okufanele qalise ukuhamba ke ebantwini ukubana bebambeke imessage yethu yenguquko yokubana ke itripu siyimelani njalo ke singangena kukhulumende ikuphi ke esifuna ke ukulungisa. Yakwazi ukubana ke mhla ka 12 kufika mhla ka 21 kuqalisa I blitz lapho sithakethe kona u register abantu abaningi eZimbabwe kakhulontanga ukubana ke wonke umuntu ke lapha khona kabe ke thathe ke isinqumo sokubana ke u registile ubhalisile ke ukuvota ngenxa yokubana iZimbabwe Electoral Commission izabe ihamba ke umhlaba wonke jikelele iZimbabwe yonke jikelele be registisa abantu beseduze ke lezindaweni zenu balaleli Zimbabwe enhle yiyo indaba ke sifokasa ngayo sisimkhankasweni abantu ke sikhangelele ukubana beregister ukuvota yiyo injongo yethu le program yethu ke okwamaviki ke amathathu azayo.
Ibandla lezaphu lalo lilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhumele sebandla leli uthi sebedinga abazancintisa kukhetho oluzakwenziwa lonyaka.
Thina njengezaphu siyaqhubeka ngomkhankaso kuzo zonke indawo. Iprogram yethu esiyiphethe khathesi ikuxoxisana labantu lozulu ukuthi basikhombise indlela labameli ababafisa ukuthi babamele konke amadale e-local government, e-parliamente, laku-senate. Sicabanga ukuthi sizaqeda lo msebenzi enyangeni ezayo ukuthi sibekwazi ukuthi ngobani abangasimela. Ye, siyahlangana lakho kodwa ubunzima ngoba ibandla leZANU-PF alifuni ukuncintiswa. Abantu bayahlukunyezwa, sihlangana nakho emaphandleni kakhulu. Into enkulu ekumele abantu beyazi ukuthi sesidiscover amajaha wethu awe-security le-intelligence. Sedisicove ukuthi iningi labantu abasema-police station khathesi sebengabantu abangama-party functionary. Abantu abangasomaphoyisa phoyisa iZANU-PF sithatha abantu nje bathatha kuma structures wabo kuma branch wabo befakwa ema police stations throughout the country ukuthi behlukumeza abantu. Siyacela uZulu ananzelele lokho njalo abekwazi ukuthi amaphoyisa ethu abantu abaprofessional kakhulu kazi laba benza into ezingayisizo akusiyo amapolisa ethu ngabantu abathathwa kuma structures befakwe banikwa ama uniform amaphoyisa ukuthi bezenze amaphoyisa.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthokazi Republic Party uthi bakhankasa nzima.
Kathesi nje njengoba sikhuluma last week ama youth ethu bekumele ukuthi ngabe ngomgqibelo nalo esidlulekiwe mhla ka 4 abesegwanda laphana bebamba uhlelo lwabatsha. Baqeda iviki yonke amapholisa egijimisa amayouth lalabade bengabaqoqi bethi yenzani lokhu liyenze sokuze siliclear. Kwathi nge-last minute nge-Friday babatshela ukuthi hhayi umhlangano wabangeke bawuclear. So-ke akukho free ukukhampeyina kathi eseZimbabwe ngoba iZANU PF ikhampeyina yodwa isebenzisa amapholisa ukuthi ingaclear amabandla anjengelethwe leMthokazi Republic Party.
Uthi sokulesikhathi bethwaliswe nzima ngamapholisa.
There is only one political party eku-top gear yama-so-called elections, iZANU-PF. Amanye ama-political parties anjengawethu awakhampeyini kalula ngoba izikhathi eziningi masi-aplayela ama-clearance emapholiseni lapho ukuthi sibambe imhlangano ngabasikliye. Ngizanika isibonelo kulo mhlangano esawubamba mhla ka-24 September last year e-Cross Zengenkayi. Amapholisa ayeyaliluka ukuklia bathi abala main power sawenza ngenkani. Kuthe the following day kumele sibe sesimbo futhi eNkayi South. Bathumela i-riot, anti-riot trucks kugcwele amapholisa from Bulawayo abanye basuke eKhwekhwe leGweru besiyachitha umhlangano wethu. The very same police ababethe abala main power yokuzokhangela umhlangano wethu, but ngalelo langa bayenelisa ukuthi bakhiphe ama-truck agijime aze abuye lapha. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi amanye ama-opposition political parties akho free ukuthi akhampeyine.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi ibandla lakhe selidinga abazalimela.
Candidate esilayo thina as a party yinye kuphela ngu-president osekhona, u-president we-party onguye owakhethwa yi-Congress. Hayi. Okunye abanye laba bazakhethwa ngabantu bazakhethela khona ngale kuma primary elections ukuze sikhethe abantu abayibo baza ngena ekhethweni ku-general election. Usokuqalile sibili khonoko kwenzakala ukuthi abantu babe lokhu bekhulukhuluma kodwa hayi kuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lalawo abanye labo abafuna ukukhethwa babe ngama candidates lawo sebeqalisile imisebenzi yabo lalawo abakhona ade bevele bekhona bebambele zo zikhundla lawo ba babizi la walungisa izigamba zabo walungisa lapha lalapha. So ngokunjalo kodwa kulokuthula ukuthula kukhona sibili kakhulu akuthandabuzi angithandabuzi ngakho lokho ukuthula kukhona okutshengisa ukuthi nxa kungaqhubeka kunje sikhangelele ukuthi ukhetho lwethu olulandelayo lolu lube lokuthula angikahlangani lohlupho sibili lukhona. Hayi akuswelakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje laphana kunje kulokucebelana khonokwana kunjana kodwa hayi isikhathi esinjengalesi eZimbabwe sizake sibe khona silokuthula okunjengalokhu kulokuthula sibili okuhle kakhulu okokuthi sikhangele ukuthi ukhetho luzahamba kuhle njalo.
Kukhangelelwe ukuthi amabandla amaningi azancintisa kukhetho oluzayo. Kubikwa uba amapolisa izolo kusihlwa avimbe umculi olodumo uNkidi ukuba acule ingoma yakhe ethi Ibotso eBlue Roof eChitungwiza. INewsZimbabwe.com ibika ukuba amapolisa ecele enkundleni lapho uNkidi abeculela khona amtshela ukuba amise umdlalo wakhe. Ubesecula ingoma le ekhodoza okwenzakala eZimbabwe. Okwenziwe ngamapholisa okucaphule abantu akade bemlalele ecula. Amapholisa axotshe eBlue Roof abalandeli bakaWallace Chirumoko owazakala ngegama lokucula elithi Winky D. Ibandla leZANU-PF lisola ingoma ezikudlalade likaWinky D elitsha elesihloko esithi Yureka. Ingoma etshaya kuzwele ngethi Ibotso. Sehlulekile ukuxhumana laye kanye lomqondisi wenhlelo zakhe ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sehlulekile njalo lokuxhumana lomphathi ntambo wezindaba zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe kanye lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa ukuba eleRussia selihlasela ngamandla edolobheni leBakhmut kwele Ukraine lapho abantu asebebalekela khona basebaleka khona behamba ngenyawo athi izimota ngoba kuyahlupha sebekhonjo lozelwe abezindaba abeza Associated Press bathi ibutho le Ukraine selivule umkhandlo ukunceda ababaleka edolobheni leli besiya eKromov. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba uzakhetha abaphathintambo abatsha kusasa bakahulumende kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumkhokheli webandla leli njalo okweminyaka emihlanu. Uzakhetha lo msekeli wakhe omutsha kulandela ukujiya umsebenzi okwenziwe ngumnumzana David Mabuza ngeviki ephelileyo. Ibandla le-African National Congress lakhetha inkokheli entsha ngomphalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uramaphosa ukhangelelwe ukuba uzancedisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Soke isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko wethu.
Busigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lo mnumzana Martin Mlilo, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Mlilo, kunjani Foyt?
Ngiyabonga Dube, ngiyabonga kuba semsakazweni. Ngiyabingelela futhi njalo labalaleli.
Yes, siyabonga kakhulu ke ukuthi sikuthole namhlanje. So akusitshele ke kukhanya kulezi nsuku izulu liyana sibili. Ngalisina izulu kulezithelo zeganga eziningi kakhulu. Iziphi esezikhumuzwa ngabantu kulezi nsuku?
Siqale khona ngasemasimini Dube, izulu line kakhulu okutsho ukuthi emasimini abantu kuyathembisa ukuthi bazovuna. Kanti njalo futhi kulezidlo eziphuma emasimini ezigoqela ulude. Khumbula ukuthi abantu bakithi ngabantu abathanda izinto ezifana lolude, ezifana lamacimbi, ezifana futhi njalo ledelele. So lonyaka sidabule kakhulu ngoba siledelele, silolude kuningi kakhulu ngasemasimini. Kanti futhi njalo emasimini ngaphandle kwalokho sesisidla wona umumbu. Abantu bayasutha izisu zibomvu. Siqhubeke futhi njalo emasimini imfe, hawu kuyadabulisa Dube lokho esilakho. Abantu bakamphakazi bazovuna badle basuthe.
Ye, nxa sesigangela igangeni la kulani?
Sikhuluma nje ubhunzu, hawu awasithulumi, seluyaqala ukuvuthwa luphelile, luyamangalisa. Kuyajabulisa kakhulu lokho. Asikhulumi phela ade sizitika ngomthunduluka nje ezinyangeni ezimpalo ezidlulileyo. Khathesi nje sikhangelela ukuthi kuyavuthwa umqokolo, kuyabeka umnyama, kusesabeka egangeni izithelo kuyesabeka. Konke lokhu kuchaza ukuthi abantu bayadla izithelo zeganga basuthe. Kanti futhi sikhumbule futhi njalo dobe ukuthi ukudla lokhu izithelo zeganga izithelo ezilomsoco omangalisayo. Kanti njalo bengikuvikile ledluleyo bengisematopo lapha ngibona imhlali layikhelile kumangalisayo. Maqinbenje abantu baya bezitika kwesabeka.
Ye, singathi ziqaqeke kanganani izithelo zonke lezi sinxa sikhangela la kudala phela zazidliwa okunye okumangalisayo.
Ngifisa ukuthi ngikubeke kuqace ukuthi izithelo zeganga zibaluleke ngendlela emangalisayo emuntwini. Singakukhangelisisa kahle, abayenza ucwaningo ososayensi bayakuchaza futhi bakubeke kuqace ukuthi izithelo zeganga esilazo esingathi phecelezi our indigenous trees zibaluleke kakhulu okwedlula, futhi njalo zinokudla okwedlula lezi esingathi ngama-exotic fruit ezigoqela ama-apple banana. Kodwa kithi omgwadi omthemiswane izihlahla ezilokudla okulomsoco okumangalisayo okwakha umzimba, okuqinisa umzimba, okukhuthaza abantu ukuthi bazinakekele izihlahla. Kanti futhi njalo bazidabulele ngoba ziyikudla okulomsoco okumangalisayo. Yikho engikufithizelayo, engikugqugquzelayo kubalandeli kathi futhi njalo kubalaleli.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Emlilo. Ungadinelwa kusasa, likholise ukudla izithelo zonke lezo baba.
Asibonge
kubalaleli, sibonge
kuDube. Kwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana kuhlelo vuselela umoya. Igama lami ngontungamili Nkomo. Lamhlanje sihamba lo mfundisi Busani Sibanda.
Sibonge
baba unkomo labalaleli into engiliphathele yona namhlanje ngalintambama into ejule kakhulu 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 ngizathanda ukuthi sibheke indaba yesipho siyini isipho uma umuntu athule isipho uzibiza umprofeti uzibiza umthandazeli uzibiza isangoma uzibiza ubunyanga siyini isipho sibuya kuphi isipho siyombona kanjani ukuthi lo muntu lesipho ekuzikathixo isipho asiqhamuka esikayini from nowhere isipho awuhamba uyozila 40 days 20 days 5 7 days ubuthi sekulesipho ayiyenzeki lento isipho awuphumuye kwenyindawo uphume nje kwamanye amazwe ngiyebuya ngithi sengilesipho ayiyenzeki lento isipho uzalwa naso umncane balempawu abazibonayo ukuthi lo mntwana ulesipho uzalwa naso isipho isipho sibuya ku bloodline ulineage yakho isipho sonto ohamba uyoyifundela uzalwa naso isipho into ophuma layo esibeletheni ilineage lelineage lelineage dala ukhona ayisekhona izipho enye ilineage yothi iphiwe isipho sobuprofethi enye iphiwe isipho sobuthandazeli enye iphiwe isipho sobungoma enye iphiwe isipho sobunyanga yisipho abanye baphiwe ubukhosi isipho siphiwe ngokungafani ngimbona kanjani ukuthi isipho kumele ubheke le nto engizibiza ukuthi ngiyiyo yayikhona na emuva kokhokho bami ma yayingekho le nto ngiyithethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyisangoma ngingumprofethi ngumthanda le nto engizibiza mina ukuthi ngiyiyo engizipha mina i-title ngithi ngiyiyo ngempela ngempela ibikhona na emuva kokhokho bami ngoba isipho asiqali ngawe isipho sibuya kulineage ku-bloodline yakho xa uzibiza ukuthi ngumprofethi kumele sibone ukuthi babukhona emuva lapho abuya khona yi-bloodline ephiwe ubuprofethi yi-bloodline ephiwe ubunyanga yi-bloodline ephiwe ubungoma ngiyeke ngizibiza umprofethi kithi kade bungekho ngiyeke ngizibiza ubungoma kithi kade bungekho ngibuthethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyiyo ngiyithethe kuphi ngaprofetha ngenze yonke into enzima kabi but le nto engiyenza ngiyithethe kuphi uma kithi yayingekho ngaba yisangoma esinzima kabi kodwa uma kithi lesasi babungekho ubungoma kungekho ubunyanga ngibuthethe kuphi ngoba yonke into ilineage lelineage iphiwe izipho asipho asiqali ngami namhlanje angeke ngithi sengihambe ngayozila sengibuye sengilesipho no isipho into ophuma la esibeletheni akukho umprofethi akukho bani angaza ngiphi isipho akukho sangoma akukho gobela ongaza kuphi isipho isipho into ozalwa na le nto ozibiza ukuthi uyiyo nga okhokho bakhe emuva bayayazi na ngoba kumele siyibone emuva lapho obuya khona yiyozositshela ukuthi wena uyini yiyozosikhomba ukuthi wena uyini ngoba zonke izipho zibuya kumdali ubungoma bubuya kumdali but asodimoni isangoma eselapho umuntu aphile yonke into enhle unkulunkulu umdali ngoba isihlahla sidalwe ngumdali akekho umuntu wadala isihlahla umdali umuntu oyenza into enhle ebantwini bakamdali umdali omphila womandla kube ezweni sifuna iphawa lalofona kuthiwa ngi lalokhu kuthiwa ngi lasikwaye emhlabeni kunje kuhlangahlangene awusamazi ukuthi liqiniso asibhekene emuva lapho umuntu abuya khona yikho kuzasambulela ukuthi lo muntu ungubani le nto athi uyiyo uyiyo ngempela sibonge ihlo yezulu ihlo yokhokho mdali wakho konke lina bokhokhela liphi wisdom siyakhuleka njalo kumdali wenu khanyiseleni simazi sibe lamehlo omoya yokwazi ukwehlukanisa iqiniso phakathi kwamanga ngoba kubi ezweni
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kulo untungami linkomo
nginguDaniel Nxumalo ngibingelela izihlobo zami eziselupani esigabeni okuthiwa yilupaka ward ngikhuluma manje ngisebubi district ebubi district kuneng enyikubonayo okuzwisa inhliziyo yami ubuhlungu. Abasakhulayo basebenzisa izidakamizwa kakhulu, sebebulele impilo zabo, abala future. Ebubi asilantuthuko, siswele umuntu ongasenzela intuthuko ebubi esigabeni sika ward 9. Asila regression, asilani, so siyehluleka loba singama youth ukuthi singathi sifuna ukulima sisenza intuthuko ebubi singaqonda nga singancediswa ngubani. Yebo, of course ukuvota siyavota ngeminyaka yonke, but ama councilor ethu esiwavotelayo asuka engasinanzi. Ama councilor awinayo ukhetho asuka ehluleke ukukhokhela abantu, bayehluleke ukuthatha izikhalazo bazihambise ku-MP khona lapha ebubi. Siyacela ukuthi masingathola ukuncediseka, lisincedise kakhulu esigabeni sika ward 9 ngeregression, ngoba i-youth isithwele nzima.
Kuyini okunye?
Ngikhuthaza ama-youth ukuthi asambenini ngobuningi bethu si-register ukuvota. Sivoteleni umbuso omutsha, sivoteleni impilo entsha, ngoba umbuso omutsha mhlawumbe ungasiyenza sibe le future yokuthi siqhatshwe emsebenzini. Ngikhuluma nginje ngihlezi ekhaya, akukho lapha engiqhatshwa khona enkampanini, but ngingumnyuto okufuza ukuthi alubana ngisese le future yokuthi alubana ngiyasebenza. Ngakho siyacela, please, ngiyakhuthaza ukuthi ama youth wonke awasukume ngobuningi babo li register ukuvota. Mina nginje ngiya register ukuvota, mina ngivotela ibandla ele Citizens Coalition for Change, CCC. Mina ngingasakhulumeli abanye abantu, yilo ibandla engilibona ukuthi ngilifake embusweni, silibona ukuthi lona lenza njani.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Daniel Nxumalo okonakale eMatabeleland North.
Waye ngunozinti weqembu le-Highlanders uSydney Zimunya sewafulathela umdlalo wenguqu, usencintisa emdlalweni wokugijima. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UZimunya ungene emdlalweni wokugijima ngomnyaka ka-2010 njalo uthi uyasuthiseka kakhulu ngesinqumo esokudinga umdlalo omutsha ngemva kokuthatha umhlalaphansi emdlalweni wenguqu.
When I just started running, ngabona ukuthi lapha I've got peace of mind when I'm running. I went to my first marathon in 2010. I enjoyed it. It was like a duck taking to the water. Ngathi kati lapha kunje so, ngapha akuna mntu ongishawudayo, ngapha akuna mntu ongithethisayo. I've got a peace of mind. Whether I come last, but at the end of the day, my body wins. Ngiyabe ngiwinile. Ngakuthatha as gradually as it all went. I'm enjoying it.
UZimunya udlale kuqembu leHighlanders ngeminyaka yama-1980s njalo udlale endawonye labadlali ababelodumo ababalisa omuyi uMercedes Rambo Sibanda kanye loWillard Mashinkila Khumalo, laye osewadlula emhlabeni.
Ngithe ngifunde lo Bhengula laphana kade ngilo Rambo, ngilo Dumisani uSavimbi uNyoni, kuthi ngithi sethi emzilikazi lapha MYC sihlangane loWillard, uyabona. Sithi siya ku Alibaba ngali, siyefika sihlangane la kumpumelelo dowa wevela ngapi ngaselozike ngali. Kodwa ezikolweni lapha siyebe sike sahlangana sadlala sabazazana ukuthi umpumelelo uselozike uWillard usemzilikazi oSydney baselobhengula. Kodwa siyadlala against each other. Kodwa ngase sikhamba ntambama siyesiyo sihlangana ku Alibaba ngo 4 o'clock. Sesitrainer sesiyayilenders. Kodwa mina ngisuka ibhora lami ngiqalisa ukudlala ngidlalela iZimbabwe Saints. under 40. Ngasuka Zimbabwe since under 14 waba lokungakhulumisani kuhle. U-Alibaba babedinga goalkeeper uMpumelelo Dzoa nguye wabuya wathi sithi vele sila goalkeeper ngalokuma under 16. Yiko wami uhambe u-Alibaba wathi ngifika vele wangamukela ngezandla zonke ngoba vele wayethini ngawo lapho kudlala imzilikazi lelozike kuyabe khona la enjani ebona kube scout.
Ngaphandle kokugijima uZimunya ufuya imvundla njalo uyalima uthi uyathola imivuzo kanye lemali emdlalweni wokugijima kodwa kwesinye isikhathi kusuka kube nzima ukuba ayencintisa kumijaho eqhutshelwa kwamanye amadolobho ngoba enyela bamphathisa ngosekelo lwemali ama-sponsors.
Ngaqalisa ngisakholisa at the end of the day ngakubona ukuthi hayi kulokudlala I can win something especially ku-class yami. I'm a masters, I compete with the masters. So ngiyagijima lami ngikompite nge way I train sengabona ukuthi hayi lami la ngingaphathela ngabantwana kwami okuyisinkwanyana ngiyakompite.
UZimunya nguye owayengukapteni weqembu labasakhulayo le Highlanders labadlali abaleminyaka engaphansi kwelithumi lathoba nomunye elinqobe kumncintiswano we-Aberdeen City International Football Festival ngomnyaka ka-1987. Ngeminyaka esadlala ubencintisana loPeter Nkomo kanye loSmart Moyo ukuba ngunozinti weqembu le-Highlanders. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ngiyabingelela ngiwumkhando ozikhandayo umfana ozalwa eCholocho endaweni yakwaNgqula. Empeleni elithi umkhando ozikhandayo kuyigama leqembu engizibiza ngalo ngicula uMaskandi. Mina igama lami lokuzalwa uMichael Dube Thokozisi Dube Isibongo hamba wonke lawo magama elinye ngalithiwa ubaba elinye ngalithiwa umama. Ngiyabonga. So angifisi ukwahlukanisa lawo magama ngoba angifuni ukukwatisa abazali bami ngoba bengaseke emhlabeni. Ngifisa ukuthi nje ihambe wonke njengoba njalo. Bese ngizalana emculweni ngiqale ngonyaka ka-2021. La engafika khona i-albhamu isihloko esizwa umthwakazi. Ngabuya nge-albhamu elidlulile enyakenye elalithi Inyamazane Ezacile. Sengiphinde ngabuya futhi ingane zakwethu nge-albhamu elisha sha. Lisashisa mpela ngoba nje ngasho lisesenabo 4 days liphumile. I-albhamu lami elisha sha isihloko sithi Bazali Bami. Ngizibiza ngalo igama umkhando ozikhandayo isihloko Bazali Bami. I-albhamu engisebenze kanzima kakhulu kuleli ngoba angifuni ukuthi manje ngiloke ngenza into eyodwa kube sengathi mhlawumbe angikhuli. Ngikhulile kakhulu kulokhu, ngithemba nani nizokuthokozela. Lana kunengoma ethi Yitho Dube Omthembo Omvelase Savela Kwasa. Ngoba ngesinye isikhathi ma usenza into kumele uke uhloniphe isibongo sakini ngoba lento ngiyazi ukuthi ngayiphiwa abakithi. Endinabanye abakudube ngiyathemba ukuthi bazoyithokozela le ngoma.
So ukhona umkhanda abancane, so ukhona 2+2 ngithi wabatshela ukuthi yitho makakele endleleni bethembe inkaba bathulise mthulise ukhuluma thina-ke manje angihambi ngedwa lonyaka ngiphethe usiso omdala umakhwela intabo.
Yabo akukho Michael Mthokozi Dube umthembo ozithembayo esidito Dube yekunjalo. Singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele bese lazo. Amabandla sedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission lokuselela uhlelo lokubhalisa ukuvota. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo umthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.